Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 2 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lambili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo bebalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, abantu bekhuthazwa ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amabili 185 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-3894. Kuthi abahlatshwe esibili bangu-4145. Abahlatshwe esithathu bona bangu-2334. Asebebulewe ilomkhuhlane bonke sebengu-5350. Kuthi abalawo sikhuluma nje bangu-4725. Ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus sokubangele ukuthi amabandla ezombusazwe aqinise imikhankaso yawo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Amabandla la asehle ekhankasela njalo ukhetho lwelizwe lonke oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthi bazanqoba ngoba bethola usekelo olunengi.
Kule nkulungwane lezinkulungwane zabantu abajoyina i-Citizen Coalition for Change, CC. Le city yilo ibandla ebebelimelele njalo balobufakazi obukhulu ukuthi singabona i-ruling party ixotshana le-opposition party yiyo emqoka. Basiphi imbali ukuthi uSmith ngesikhathi se-EDI wayexotshana lobaba uDr. Joshua Nkomo ne-rest in peace ne-TF Zapu ngenxa yokuthi yiyo eyayimupha ukungalali ebusuku emenza uSmith ethanike. Yikho lakhathesi uZulu phela olembali sebonile ukuthi izikhothamathe namanye ama-political party nabangani bezanu. Yikho ke eyethu le ethungamela ngo-Advocate Chamisa, i-Citizen Coalition for Change, sokukhanya ngani silimelane emngceleni nezanu, sokukhanya ngani ligundwane lomagidi ngenxa yokuthi yiyo iphathi esemqoka enele abantu. Sesibe le statistics esivela kuma-province wonke, Manicaland, Masvingo, Bulawayo, Harare, Mashonaland West, Mashonaland Central, Midlands, Mashonaland West, Bulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North. Hachi bantu. Abantu baphonguthi si bayathokoza. Abathokozela ibizo, bathokozela i-principle, i-values.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uchamisa lebandla lakhe bayazikhohlisa.
The history will tell you that ZANU-PF has never lost any by-election, including me and Nginje, Nginje Prodad Yankot. So I won't do it, but by-election, I lose and I'm glad you gave us a 10. And the way won't do it, I want to have an insert class room for the government, so I won't die. I want to have given them a chance, especially my town lover. They want to give a chance over 21 years. Instead, they've made it worse and worse and worse. I'm a council, they've gone to the dogs. So I want to say, I want to have some men's born about the Nyakutela, so Baza, Vuabe Mangere, Nyakutela,
Isiyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lo msekeli wakhe uBabu Chiwenga. Kwenzakalani?
Kodwa wena shuwa unje sibili usongabona abantu abona belisana yini usubabone kaningi behamba bonke beaddressa bonke kuqala ukuaddressa ubaba uChiwenga njengovice president abe nguye ointroducer upresident uMnanga. So ulakulaphana wawabona yena ngokwakhe ngomlomo wakhe yinto ade ngikhuluma ngayo naleyana yokuthi lina njengentathele zindaba lilakho inverbatim yena ubaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi esithi khona into enhle eliyenza le umuntu losihamba laye 2023 and even nxa kusenza waze wasuggesta into esikwazi ukuthi ona asisayithakazeleli thina lapho ukuthi ona umuntu abe yi-life president angithi kodwa waze wakhuma ukuthi ona singamenza sitshintshe ngoba sile majority eparliament sitshintshe umthetho okuthi ona right ngangcono ahlabe ngu-life president. Why kutsho lokwana nje ebonisela uthando alalo ngopresident wakhe yalo engubhosi wakhe. So ukuthi abantu laba bazondana kuvela ngapi uyadinga uswele simbi yikho phela khona kwana ukuthi sokwangaka abantu ku-social media uzotona lo usefile yena umuntu ephila lo usefile yena umuntu ephila. Ngiyakhumbula lo baba umgaba wazwahle wathi sengize ngafa ngavuka ukudlula uJesu ngokwakhe.
Kuyiwa nje kukhetho kuyini eliza hamba likuphethe ebantwini esingathi ngama achievements eliza hamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i last election ngo 2018 ngoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi into kazimanga kuhle
kunenga kulenza besukufumbethe sibili usemqokeni infrastructural development sibona uhulumende since engenile ngo 2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa kwala legwayisha ngani dam liyana yaqhazwa 1912 ngabelungu behlule ukwenza anything kodwa ikhangile kade ukuthi isithingaphi yona lana idam kuphela izokuthi amanzi agcwala lapho kubulawayo singasabi le problem yamanzi la esiyibonayo kathesi kuzaba le ngane ezizalinga from kwayi kuzofika lapho kubulawayo i-green belt yonke leyana konke sikuthwele khonokwana ukhangele le migwaqo iyalungiswa even khonapha kobulawayo kule migwaqo eminingi uma siye public drive lana sikhuma ngayo njiyana ulungisiwe nguhulumende not yi-council nguhulumende owezanu-P F ngoba into le ngifuna ukuthi every time nxa into inhle babesithi hayi i-separate ZANU-P F lohulumende but kungaba le nto embi babesithi hayi ihulumende kaZANU-P F. So laloko kuhle siza kuclaima lathi sitshaya impululu ngakho.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-P F. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazombangazwa ngokushiyana ngoba siyabona ukuthi ukhaya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane labantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma-constituency kumbe alawo kuma-ward abazaba lama-election khona. Kodwa ikakhulu wakathi sokuphuma kusebuye segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha the social media. Kulapho esinazela khona into electronic media yasebenza sibili kakhulu. Abantu kulapho abaphosa khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayi wami ngoyesimfisa ngulo nangumuntu nangumuntu abanye beletha labo esingathina ngama-profile abo labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo ebantwini. So ke khonoko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala. Kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi ansebebeziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okuningi okwenzakala behind scenes. Endileqiniso lokuthi siya kwenye limpela sonde si kangele leo njoba so kichele imkoko bikona nileke nzo anbaza kukarisi kutu babona gale bakitime ngoba fele kuli lunge leo labu kuti nga siya kuketo omnye lo mdo fisu kubana angene kumbeleo political party fisa abantu babu angene ilo mland kukuti tengi sabantu babu lalo abantu babona gale abazi tengi sabantu in soke ngukunjalo siya kunaze lute nga usuka ulimpela suto kusea bambili kuyabiso kusheshwa ika kulu kuzene zondawe za mawati lapo kuzabu ilo keto kone esi nga kuchwe kuti nga lo kusenza gale sikela unje kuti abantu sikwenzeni ngokuzwisisana sihloniphele imithetho
manje nxa ukhangele ubona ngani abantu bazakhankasa bekhululekile na
nga sinanzela lolu khetho siyakile olwalinyanga ezayo olukamatshi lwama-by election nga ngokunanzela kwami ngibona ungathi hayi lolu khetho luzaba lokuthula asilo khetho oluzaba lodlakela siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakube lokwethuselana abanye abantu bethi baba le mbuthano besiba lamarali bavalelwe ikakhulu laba be-opposition sinanzela ukuthi ibandla elibusa le-ZANU PF ijayo ukuthi libe le mthetho eliyifakayo kusetshenziswe engxenye yamapholisa ukuthi hhayi umhlanga lo olingawukliliyo olingawukliye kuyenzakala lokho kodwa engxenye kwalesi sikhathi ngibona ungathi udlame ukuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngikufa ngaleyo ndlela nginazeli i-by election leyi i-ZANU PF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosekelo olunjani ebantwini basalosekelo yini ebantwini ukwenzela ukuthi balungiselele ukuthi bancijise iy'ngqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapho abazathi bahlasele khona so ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lo hlupho lodlame ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthulathula bengacokozeli kakhulu kodwa ke khona okwesingakhohlwa futhi ukuthi i-ZANU PF ayekuqalisi lokho siyakhumbula kwayo le referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezijiyeneyo so ngokufananayo angiboni futhi balodlakela i-ZANU PF izaba le ndlela zokukhangela kuphethi lapha singenza njani ukuthi sibone kambe sale support ini kwenzela ukuthi balungiselele 23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu i-regardless ye-political party oyisupportayo sicela ukuthi nxa sisenza imikhankaso leyo singacabani ungabi lo muntu otshaya omnye umuntu ungabi lo muntu othisela omnye umuntu ungabi le mpahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho sikukhangeleyo thina njengezakhamizi
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusaswe Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration oluqale izolo kulabantu abalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidangele ngobulutshwana babantu ababhalise izolo. Ngokunjalo zikhuthaza abantu ukuthi baphume ngobunengi bayebhalisa ukuze benelise ukuvota kukhetho luka-2023. Nansi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Sizabe sifokasa ikakhulu kuma-constituencies lawo alenani elilutshwana elibhalise ukuvota esithi ngesikhiwa ama-constituencies anga-affectwa i-delimitation process ukuqunywa kwama-constituency based on ama-numbers of registered voters. So sikhangele kakhulu ompopho maphelandaba onjube lobhengula labo magwegwe ibe esibakhuthalela kakhulu labo ntumbane makhandeni ukuthi yikho kulenani elilutshwane labantu abaregistered ukuvota. So yikho esikhuthaza khona kusasa ama-teams ethu abengena kuma-constituencies wona la ngu-4 sikhuluma ngama-residents, sikhuluma ngabomama, sikhuluma ngabantu abatsha, sikhuthazana ukuvota, sihamba simemezela ngezimota ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bavote ngoba sibona ukuthi kungcono ukuthi siyexoxisana labantu kulokuthi sibe silonke sikhuluma sikuma-platforms anyabo social media. So i-social media yethu siyisebenzisa ukuthi sazise abantu ukuthi senzani gabeni lapho esikhona njalo eMath North laseMath South sizaba lama organizations asebenza endaweni zona lezi abe khuthaza njalo abantu ukuthi babhalise ukuvota. So ke sikukhangelele ukuthi uhlelo lolu lusincedise ukuthi sibone ukuthi inani labantu abangabhalise ukuvota lingaba linganani njalo siqhubekela phambili sincedisana la iZek ukuthi abantu bengabuyele emuva bengabhalisanga.
Kuyini elingakukhuthaza? Kungaba nguhulumende, iZimbabwe Electoral Commission kumbe uZulu jikelele?
Inkuthazo enkulu kakhulu ukuthi iregistry office bakithi kayisincedise ngoku decentralize ukuthi abantu abasha bathole izithupha. Ngikhuluma nje namhlanje besemsitheli lapha ngo 5 ntambama. Sibona abantu abasha sebelayinile company fence negedini la komsitheli bemelela ukuthi bazame ukuthatha izithupha kusasa. So andiyabona ukuthi i situation yakhona is hard ukuthi abantu bathole izithupha, kodwa isithupha yiso sifunwa nguzeki ukuthi umuntu abhalise ukuvota. So yinkuthazo esilayo ukuthi izeki ngabe ingasixhasa i-registry office ngabe ingasixhasa ukuthi iprocess le ingabe iprocess nje. Siyakhuthaza njalo abalama IDs ukuthi babhalise ukuvota ngesiphangiphangi, kwenzeke ukuthi ngamalanga okuqala kunje so abantu bebhalise ngobuningi babo besiyaphambili. Njalo thina esikuchoyo ukuthi khona njengama organization asishiyeneyo sesikhangelele ukuthi khona kusasa sigcwale sisabalale iBulawayo yonke sincedisana lezeki ukuthi abantu babhalise ukuvota. Ababe lihlangane lenhlupho ezijeneyo bengasikontakta nje ekhaya vote kuma-social media platforms ethu. Namhlanje sincedisa abathathu ade bengela ama-proof of residence ngoba u-commissioner of oath bengekho ku-registration center. Inkuthazo esilayo kwenze ukuthi imilayezo ehambayo kuma-communities ungabi ukuthi umuntu ncaye engasakwanisanga ukubhalisa ngenxa yokuthi uhlangane lo hlupho oluthile ebesefika esetshela abanye ukuthi hhayi ngiyehlulekile ukubhalisa ngenxa yalokhu lokhana okwenza ukuthi abanye abantu bebe discouraged. So njengekhaya vote sifuna ukuthi sime labantu sincipancedise ukuthi babhalise ukuvota.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi ngomanyana okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oekhaya vote 2023. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ukwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kulakho ukubangela ukuthi eZimbabwe lilahle njalo imali yalo kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Ikroniko ithi uhulumende usesungule uhlelo lokuqhantsha ababalisi abazinkulungwane ezilichumi 10,000 phambilini kokuvulwa kwezikolo ngeviki ezayo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ah, matukanduna, mabuyani matukanduna. Nkomo ndo kubuyisa nezikalanga munjani. Mindika madlambuzi bontini wakankomo. Ndohana kwazikwazwa ndileleka nawe ku studio 7. Tivoka nehingo unothama gamulangu ndileleka nezikalanga kwamunozwagwa kwamunobva kumakanga ndikovoka ninobva kumachingi. Handina kunjinjindi ndi hadise ulemo kwataka tenga papa isiwa kalanga muhango iye inobusiwa ni vanhu vanobva kunobuda huwa ini ndileveka ndijalo ndokumbila nditi yadzene vanhu vakankwedu aluwa avantu vakiti vesazi okwasehlela ngesikhathi seguguka undi amboni sibili kokuti umsindo owabakhona ngesikhathi sentumbane ngesikhathi seguguka undi abantu bakithi bengasaziqeqebulanga bathiyana labantu bempumalanga ababandlulule thina kusukisela ngaleso sikhathi kuze kuze kuba namuhla. Angiboni sibili kokuthi noma kuthiwa kwaba le unity singabanye esasikhangele kokuthi unity ayila ncedo lapha eZimbabwe. Waze wafa uSigmund Malunga bevoyisa befela ilizwi lokuthi agula mpumela yeunity la eZimbabwe. Yiko kathesi ngibona kuvulekile konke umuntu osemathebeleleni ukuthi amanxeba egugurawundi angake eqedwe kukhulumisana. Thina abanye sikukhangele ukuthi kuphele umsindo yokokuthi siyehlukane labantu bempumalanga, yokokuthi siphumule ukukhuluma, yokokuthi siphumule ukukhombana ngomuntu.
Hello, hello Studio 7. Ngizaqala ukubingelela abasakazi nje bonke. Hayi, nami ngiyaphila. Ngincubo okukhulumayo lapha eFrancis Town. Hayi mina bengithi ke hey laba ama opposition laba basekhaya laba hayi yazi bonke nje bayafanana ngoba ubona yazi laba abantu ukuthi ubona bagijimisa izikhundla zabo abanakekeli abantu ukuthi bafuna ukuphuma lana. Ngabe kade bekwazi ukuthi bafuna ukuthi bebuse, ngabe ngabaqhamukani kangaka. Ngoba kube ngulona eseqhamukanye nomunye, kube ngulona eseqhamukane nomunye. Kambe bangawina, angeze bawina. Ngabe bafuna ukuwina, ngabe bayahlangana bonke ama-opposition la asekhaya. Kade bengaphuma le something. Manje uma behlukana so, akukho nje neyi-one ezaphuma lolutho.
Siyabonga ukuguquka kwebizo le party elandela uChamisa. Kodwa ke ngicela ukuxwayisa kumbe ukubonisa isabelo seBulawayo, isabelo seMatsawu, isabelo seMatinoth. Aluba sidinga abantu bokungena kuma-positions lawa awuvotela, siyacela bakithi sikhangele hlangothi lonilolo labantu besiNdebeleni kule region yamaNdebele. Kuba uhlupho esihlangana lalo yikuthi sesiloku esabele kakhulu, isabelo sakithi abantu bakithi sebebandezele kakhulu, sebencindezele kakhulu emsebenzini, ama-opportunities of employment, ama-opportunities of other things that benefit in their in our lives are being taken away by abantu bangale. Njalo nje singananzelela sisuka kachana bathandekayo, ungakhangela abantu laba sengingananzelela la ku-social media balama-groups ali-athi khona let's fulfill the agenda yokuthi they must take all the positions everywhere, especially emathebeleni. Bayefika bathathe bahlale, bathi khona they're aiming at ukuthatha bahlale bancindezele abantu. Abantu besiNdebeleni bafuna ukubafaka eGibhithe babe ngakufaro nje.
Ya, siyalibingelela lonke basazi beStudio 7 hayi labalaleli. Yalibingelela lonke sithi njani impilo? Hayi mina ngiphilile, okukhuluma ngomgcini Dladla ozalela uPane Mzula. Hayi lapho eZimbabwe thina esayidinethi yamaNdebele ngokuthi asibambana. Uzabona umuntu efuna ukuvotela ibandla noma imhlobo kodwa neshele lakhe. Sizavuka njani maNdebele? Kumele sibambaneni sonke sivotele ibandla lamaNdebele, sishiyene amabandla amashona. Bakwethu sesidiniwe thina, sesidiniwe kakhulu ngokuswa ngokuncindezelwa ngamashona bantu benkosi. Data ke sivuseni amakhanda sivotele amaphathi omhlobo wakithi.
Sanibonani lonke balaleli labasakazi, ngomkhulu uMusa ngiyalibingelela lonke. Nithi ngani liyayiphilela inkosi, inkosi yasithanda yaze yasinikelela ngendodana ezelwe yoduba isifele esiphambanweni. Inkosi yasithanda data siyithandeni. Malidazi, amabandla wonke engasoze ngwatsho kakhulu ngapha kwelakithi esiNdebeleni, nga silezaphu kaSibangilizwe, sile MRP kababomoyo, sizoba le MDCT kamama udokotela uKhuphi, amabandla amakhulu. Bese sibisa ke futhi elinye ibandla esingalinanzeleliyo kuphela ukuthi ke lilomvutho ongakanani, ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, libandla elilamandla amakhulu. Bengithi ngakuthiwa phakathi kwesikhathi kwakafika ama-election like lihlolisisa amaphutha asuka bekhona kuma-election laphana, lokuthi sidliwa njani, lokuthi lidliwa njani, liwabona ukuthi ukwenza sidliwe yilokhu lalokhu lalokhu, liwe selingahlanganela libe yinyandanye phakathi kwesikhathi, libeke imbono yenu, liwe seliphuma le ansa yokuthi nxa singahlanganela sinqobe sizasebenza kanje 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 kanje. Kulula ukuphakamisa into libaningi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ususole ibutho ngokuzama njalo ukugenqula uhulumende weGuinea-Bissau izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi kwenzakale phakathi kwamalanga ambalwa. Lo hulumende ngowebutho ongene ngokugenqula uMongameli ngozibandlela. Lumsakazo uthi njalo kufe abantu abalichumi ekulwisaneni phakathi kwamacele atshiyeneyo kweleSomalia izolo. Singene kudaba lweMelika. Umkhokeli webandla eliphikisayo elama Republicans eParliamente, umnumzana Mitch McConnell, uthi kavumelani lamazwi kamnumzana Donald Trump awukuthi izigwebo eziphiwa abasekeli bakaTrump abahlasela iParliamente nyakenye kumele zehliswe. Abasekeli bakaTrump laba babangela uhlakela eCongress mhlaka 6 ngozibandlela bezama ukuvimba ukungena embusweni kukamnumzana Joe Biden ngemva kokunqoba uTrump. Ekhuluma ngempela sonto, uTrump uthe engancintisa abe ngumongameli njalo ulakho ukwehlisa kumbe ukwesula lezi zigwebo. Kodwa uMcConnell uthi abasekeli bakaTrump laba bephula umthetho. Ngokunjalo uthi kumele babike ngokugcweleyo. Ngokubika kwephephandaba leThe Hill, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Indaba le igudla isisekelo sombuso weAmerica. Khona okutshoyo sibili inkulumo kaSenator McCollin ongiyomhlonitshwa wamaRepublicans lapha kuSenate lo mongameli uTrump. Bonke bebe dlephana nje sibili njengalokho kakhuphe lo monzoro esiwubonayo. Into ekhona nkomo ukuthi isisekelo sombuso weMelika sona siyatsho sibili ukuthi umongameli omutsha nxa engena kumele engene kuhle kungeladlakela, kuqhutshelwane kuhle kungeladlakela. Sitsho njalo isisekelo sombuso weMelika. So ngendlela okwenzakala ngayo ngaleliyana ilanga siyabona ukuthi azange kube njalo, and kwafa amapolice amaningi, kwaba yimpi sibili enzima kakhulu. So lokho kuyazondisa lawa ama-Republicans ngoba lokhu kutshengisa kakhulu ukuthi ama-Americans ngazi bexabane njani nxa sokufike kuthini kuyahlonitshwa isisekelo sombuso. Bonke bayahlangana sibili bekubone ngandlela yinye. Angazi ukuthi ngathi ekhaya thina sinjalo yini ukuthi i-opposition le-ruling party isisekelo sakithi basibona ngendlela efanayo yini nsuku zonke futhi ngoba kumele kube njalo. So yinto ekhona lapho ukuthi kwafa abantu and kuyabazondisa ukuthi umongameli uTrump engathi abantu laba bekhitshwe masinyane.
UTrump njengoba khanya efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ubona amaRepublicans emvumela yini? Ubona bemupha lelo thuba lokuthi ancintise ebamele?
Amangamabi mnumzana Nkomo, umongameli uTrump ama-Republican supporters bayamthanda sibili. Abalandeli bama-Republicans sibili bamthanda okuzwayo, okungakhe thelezwayo. Akuchiyananga lakho khonoke sikubona ekhaya kuthiwa ngapinde kangene, sesiphombukubona nje imbali elithanga, siphombukuthangaza nje everywhere eZimbabwe. Kunjalo lakho kuma-Republicans bayamthanda sibili uTrump.
Umnumzana Muzobanzi Ncube udabuka esilobela kokapu kodwa uhlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo kulabantu abalutshana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, uZulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.